Umongameli Mnangagwa ungene umhlangano we-United Nations General Assembly lapho akhulume khona okwakuqala njengomongameli welizwe leZimbabwe. Kunkulumo yakhe lapha uphathe kakhulu ukuqeda ubuyanga lendlala emazweni asathuthukayo lokuqeda ukubandlululwa kwamazwe ngamanye. Inkulumo yakhe iveze ukuthi yena uzibona ngempela enguye umongameli njalo ukuvunyelwa kwakhe ukukhuluma kutsho ukuthi amazwe omhlaba lawo asemamukele. Lokhu akunjalo phakathi eZimbabwe lapho abantu betshiyana ngembono abanye beveza ukungamethembi ekwenzeni lekukhulumeni kwakhe. Kulabanye abathi akanikwe isikhathi lokuthi afeze akuthembisayo bese kusiba labanye abamsekelayo bemthemba ukuthi uzakwenza konke akuthembisayo ikakhulu abebandla lakhe leZANU-PF. Unkosikazi Maureen Mthethwa uthi abantu beZimbabwe vele bakhathele ngohulumende lo ngoba kuvele abantu abaphansi yibo abadubekayo.
I-corruption yebulele regardless ukuthi umbani ongenileyo ilizwe liyabakorrupt kusathina yanasuffer want to take it to kutho ngasikhuluma nje yikukhuluma nje ukuthi stay ngoba at the end of the day thina on the grassroots are the one who are suffering and noma singabambana senzeni ezilungu i-system into engena lale vele ikhona ingaphutshwana baye asikaqaliswa singama-non-starters and we can sidayise sibambile ngoba khumbulani ukuthi umnotho wethu usukela ngapho uvela ngapho esilakho konke but kuthathwa yini those few bethatha be-externalize imali yonke yonke ama-diamonds bakhopha bahambisa phandle where are they.
Umnumzana Morris Nkala uthi akulalutho olutsha olukhulunywa ngumnangagwa njalo konke lokhu akukhulumayo ngamazwi kaloyo amsusayo esikhundleni umnumzana Robert Mugabe.
Sikubona lapha ukuthi umnangagwa ngathi udlala irekhodi endala. Lokhu yinto evele yakhulunywa ngumongameli uMugabe onguye owayephambi kwakhe kudala. Konke akukhulumayo lapha izinto vele uzwakala njengalo owakhe amkhuphayo esikhundleni. Ngakho-ke singathi akulalutho olutsha olukhulumayo.
Esekela kulokhu umnumzana Derek Dube uthi kunzima ukukhuluma ngomuntu onjengomnangagwa ngoba lokhe kulalabo abalokhu bephikisa umbuso wakhe.
Yazi kutricky nxa sikhuluma ngomuntu onjengomnangagwa, so because we have to look at ukuthi ipower uyithole ngaluphi uhlobo. Ukuthi ama-elections kwaba nokuqilibezela ukuthize ekho kwagcina kusiya emthethwandaba. So kimi kunzima ukuthi ngitsho ukuthi qiniseka kangakanani ngalokhu akuthembisayo ngoba indoda yangikhona iyawalolonga sibili amagama nxa ikhuluma ungakholwa ukuthi hayi ngempela sesiqonda eKenani. Umeqinisile akutshoyo kutsho ukuthi siye eKenani.
Laloba kunjalo abanye abantu bathi umongameli Mnangagwa bayamncoma kakhulu ngamanyathelo asewathethe ekuzameni ukuvula amakampani. Omunye walabo unkosikazi Sikhathele Nxumalo.
Mina ngithanda ukubonga umongameli wethu owelizwe upresident Emmerson Mnangagwa ngohlelo lwakhe lolu alwenzayo across the country, ukuvakasha konke akwenzayo, lamakhampani ukuvula kwakhe amakhampani, maningi amakhampani akade seyivalile. Ngakhangela nje inhlelo zakhe azibekileyo, is on track nje konke akwenzayo, ukuvula amakhampani zokho akwenzayo. Sikhangelele kakhulu endabeni eyokulima, liyakwazi ilizwe lethu leZimbabwe ilizwe lokulima. Lingakhangela indaba ezinjengabo-command agriculture. He has done a very good job in that.
Ngwethi ezicubungula ezombusazwe zithi umnangagwa usaselomango omkhulu wokuhamba ngemva kokhetho ngoba njalo kulalabo abalokhe besaphikisa umbuso wakhe lempumela yokhetho. Iningi labantu lithe lona aliboni kuyindawo yakhe ukukhuluma ngokuqeda ubuyanga lendlala, yena ethiya abantu besifa ngendlala kanye lemikhuhlane engazange enze lutho olukhanyayo. UZulu ubuye wakhala ngokuthi umongameli Mnangagwa waqala ngokuletha amacebo ensuku ezilikhulu kodwa lokhu akuzange kuphume kuhle ngoba akula abakubonayo kwaze kwafika kwadlula ukhetho. Ukuvulela amazwe ukuthi azosebenzisana leZimbabwe kulakho ukufaka ilizwe ebuzimeni selisehlulwa yizikwelete. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.